Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osilethele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgcibelo mhla ka 11 kaNhlolanja 2023 igama ngokuyeno kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Kanti sibonile umongameli wethu ubaba Mnangagwa esamukela amadodana namadodakazi olahlekwe amaningi ayephumile aya emabandleni atshiyetshiyeneyo, abanye bebekusiphosti, abanye bekuzaphu, abanye babekumthakazi.
Ibandla elibusayo elezano PF namhla lamukele abantu okubikwa bephume kumabandla athiyeneyo agoqela ele MDCT zaphu kanye lele CCC.
Abantwana abangamantombazana ngabalendlala kakhulu, bagcina sebenza izinto ezishiyeneyo, sebethandana nabantu abadala and then sebethola imikhuhlane eshiyashiyeneyo.
Isimo somnotho elizweni kanye lendlala esemaphandleni kubikwa sokufuqa amantombazana asakhulayo ukuthi athiye isikolo ayethengisa imizimba. Kuhlelo abaculi bethu sizakuzwa imbongi enkulu uDesire Moyo ephethe inkondlo yakhe asanda kuyethula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Ibandla elibusayo lezano PF namhla lamukele abantu okubikwa bephume kumabandla athiyeneyo agoqela ele MDCT zaphu kanye le CCC. Umqondisi webandla lezano PF umnumzana Thafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukubana inani labantu elibuyele kubandla labo lifika inkulungwane ezinhlanu 5,000. Umgwadi uthe bayajabula kakhulukazi ngokuphenduka kwabantu laba kubandla eliyilo elikhulu kumabandla wonke awezombusazwe kweleZimbabwe. Liyilo njalo ibandla elaletha inkululeko elizweni. Ubuye wathi bonke laba bantu baphendukele impumelelo abayibona kubandla leZANU PF kanye lelizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joseph Chuma, ilunga leCentral Committee yebandla leZANU PF.
Ibandla lethu elezano PF liyafana nje lamanye amabandla wonke akhona kwelakithi eZimbabwe. Nxa lathi sifuna ukwenza imihlangano kumbe kungaba ngamarali kumbe imihlangano nje etshiyetshiyeneyo, siyahamba siyocela imvumo emapholiseni ngoba yiso isidingeko esokubana ukwanise ukubana wenze umhlangano. Akusoze kwenze ukubana sibhode ngemva kwakhonoku ngoba siyabe sisephula umthetho. Pho thina njengebandla leZANU PF siyathanda ukulandela umthetho, siyathanda ukwenza izinto ngendlela epheleleyo. Okwehlula abafowethu laba abanye izikhathi zonke bafuna ukwenza lokwana okuthiwa ngesiNgisi confrontation, bafuna ukwenza izinto ezizayenza ukubana kube lengxabano njalo kube lokuze nama-stick point. Yona lawo ukuthi begcine sebengane sebesilwa namapholisa bese kungantiwa amapholisa kabenzi kahle, kukanti-ke bona yibo abangafuni ukwenza izinto ngendlela ezifaneleyo.
Amabandla la athi wona ayacela imvume emapholiseni belandela umthetho kodwa bayaliswa, bephiwa izizathu ezitshiyatshiyeneyo kodwa bathi azilasisindo. Okunye njalo bathi amapholisa akhanya esebenza kumbe engamapholisa ebandla elibusayo. Uthini ngakho khonoko Juma?
Sinje siZANU PF kuleminye imihlangano esiyake siyaliswa ukubana siyenze ngoba amapholisa abenike isizathu esithize esiyenza ukubana kuhluphe ukubana siyenze lowo mhlangano esiyabe sifuna ukuyenza. Nxa beyenze njalo siyavuma, silalele, siphanane iziqondiso. Nxa kusitsho ubana sitshintshe ilanga lokwenza lokhu, sikwenze ngendlela epheleleyo. Kube sekusithi futhi into edanisayo yikuthi kona izikhathi zonke nxa bethe baliswa sebegcona thina njengeZANU PF, asingeni ndawo thina, ayisiyo mapholisa. Ngiyazi bathi kona amapholisa ngawethu kodwa ngihlela mbuza sinxa amapholisa engawethu, kungani utendai bidi ema mpleze constituency wawe na nye voti ya mapolisa la wana ashtala ejikurubi yuwa amu nisayo nyesikati engoba u Terence Mukupe kono kwa nagache nzuta haya esikiti nga vetu nga bantu nje ama semuse nzini nga massive savings ama nzini nito zabo ngenjile la yabo velande na umcheto wabo
kwa lite sivone na mshanje Sheraton umongameli mnanga kwa Samugela ava mabanja chie chie neyo evati ase penduge ubanja lezanu PF lia jabula ngako ini konoko ngoba abanye bati loku ngani ngokwa manga izama uvala abantu amesho
epa ipilini kulotava lendotane yolatego ya suga emzini wayo ya khamba ya haya chapaza inoto ayilipiwe nguyise kodwa wathi sephandle sebona sedubekile waphenduka ekhaya siyakwazi bana uyise wamamukela ngezandla zonke wazambulalela inkomo enonile udlula zonke ngoba indodana yayilahlekile kodwa yayisitholakele njalo yikho konoko okwenzakalayo esikubonayo namhlanje sibonile umongameli wethu ubaba uMnangagwa esamukela amadodana namadodakazi olahleko amaningi ayephumile aya emabandleni atshiyetshiyeneyo abanye bebeku-CCC abanye bebuzaphu abanye babekumthakaza bebese amabala nje atshiyetshiyeneyo kodwa basekubona kufanele ubana baphenduke ekhaya ikhaya lona kuyizanu PF ikhaya elibutha wonke umuntu wonke umuntu okwana khona esikhwameni sezanu PF asihlalele achume
umnumzana Joseph Chuma lilunga le-Central Committee yebandla lezanu PF esixoxelayo ekobulawayo sibuye sakhuluma njalo lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ngalolu daba sizweni ukuthi yena uthini
okwakuqala okubaluleke kakhulu ukuthi uZulu akananzelele ukuthi iZANU PF eka Emmerson Mnangagwa yiyo iZANU PF eyaqhuba uhlelo lwe-One Party State ngama early 80s bawuqhuba lelo hlelo ngombhuqazo wegugu round okwagcina usenza ukuthi uZaphu abambane labo uZaphu evikela abantu ukuthi bengafi khathesi u-Emmerson Mnangagwa uyazi ukuthi umbhuqazo ngeke usebenze ngoba abantu bonke eZimbabwe bengakhethi umhlobo abasayifuni zana
Ndlovu sibabonile abantu akade bebuthene namhlanje eSheraton eHarare besamukelwa libadla lezanu PF obekuhlanganisela lo mna wakhe kamuyi uMorgan Tsvangirai umnumzana Collins Tsvangirai kubikwa baphuma kumabandla anjengezaphu labo CCC labo MDC
asekwenza ke ukuthi babe lendlela ezokuthi batshengisele ungane abantu bayayithanda iparty yabo bona inhloso yabo kuyikubhidliza amanye amabandla beyenza i-One Party State abayenza belo mgabe ngo-1987 yikho kwakuqala okwesibili okubalulekileyo ukuthi abantu bananzelele ukuthi since savela kuma-last election u-Emmerson Mnangagwa akazange ayenze into akumele azenze ngurhulumente wakhe ukuthuthukisa umnotho ukwenza imisebenzi bekhona lokuthi abantu bathole imithi ezibhedlela okwakhe uhlelo olubaluleke kuye yikuthi ukuconsolidata amandla lokuthi akhone ukuqhubeka ngama-election la azayo uhulumende engakhethwa ngabantu kumele asebenzele abantu u-Emmerson Mnangagwa okwakhe ukuthi yena le muli yakhe baqhubeke besezihlalweni betshontsha bethatha besenza i-corruption beqeda umnotho welizwe
kulamabandla agoqela ele-CCC lemphakazi Republic Party abakhala ngokubana bayaliswa ukuthi bakhankase babe lamarali abo ibandla lezaphu lona liyanelisa yini ukukhankasa liyayiphiwa yini imvumo yokuba lamarali
Sina njengezaphu siyazi ukuthi amabandla avunyelwa nje ukukhankasa lathi nje sihlanganela kho abanye abantu bezaphu eGwanda bayahlukumeziwa babotshwa kodwa baphuma izolo so siyakubona konke lokho okubalulekileyo ukuthi kuna singabi le ndaba lakho laba abantu ababuya bedisplaywa umongameli welizwe akukhula mongameli ozimiseleyo ukubusa obuthanisa abantu ebadisplaya ukuthi babuye kumanye amabandla umongameli kumele abe muntu obhizi esenza into zokuthi kube la ugesi electricity amanzi ahlanze ileyo lokuthuthukisa umnotho kodwa lesi sikliwe esiphethe umbuso weZimbabwe uzasithola sibuthanisa abantu sibatshengisela ukuthi thiwa basuke kumanye amabandla yibukliwe uphindwe kathathu lobo kuyayangisa akula muntu okhokhela ilizwe owenza ubulema obunjani
umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu esixoxelayo eseJohannesburg eSouth Africa
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa wabafu wembula
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla ukumamanzonzo kwesimo somnotho elizweni kanye lendlala esemaphandleni kubikwa sokufuqa amantombazana asakhulayo ukuthi athiye isikola ethengisa ucansi lapho okwenjiwa khona amatshe aligugu awegolide. Lokhu sokudala izifo ezithelelwana ngocansi layo isabalale kugcine kukhokhela ekutholeni igcikwane elingapheliyo elengculaza. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi labafundi elathiya isikolo ngesikhathi kuqhamuka ubhubhane lwe-COVID-19 kaliphindanga labuyela esikolo ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukuswela imali. Abafundi abafika phose enkulungwane ezingama-20 bathiya isikolo kuleli abanye babo bekhulelwe ngesikhathi se-COVID-19. Owasakhulayo udabuka ebhalula unkosazana Lindiwe Sibindi uthi kumamanzonzo komnotho lendlala emakhaya sekuthe intanga yakhe isengozini yokubamba imikhuhlane engulamakhwa ethiyeneyo.
Abantwana abangamantombazana ngaba lendlala kakhulu, bagcina sebeyenza izinto ezibi ezitshiyeneyo sebethandana nabantu abadala and then besebethola imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ama-STIs labo-HIV and then sebezithola besesebancane.
Lokhu kugcizelelwa ngomunye osakhulayo unkosazana Constance Maseko layo owebhalula kodwa amanye amantombazana agcine ebanjwa ngamandla okuziphilisa ngokuthengisa umzimba.
Sikubona kuvame kakhulu esigabeni sakithi lapho abesifazane abasakhulayo behamba besiya lapho kugejwa khona igolide kakhulu besiyasebenzela khona bethengisa imizimba bephila labogweja. Konke lokhu kudalwa yisimo somnotho wesizwe.
Unkosikazi Thando Mawuba isakhamuzi seMatanongombe eKwanda South yena uthi umumomnotho usuhlukuluza amantombazana emaphandleni okudala ukuthi agcine eduka ngelizwe eziphandela.
Abanye baya emadolobheni, abanye bayachapha imifula besiya emazweni. Ekugcineni kwakho konke batholakala sebesenza izinto eziphambene lokumele kwenziwe ngabantwana abangamantombazana.
Unkosazana Tsepang Ndlovu umqoqo wenhlelo zenhlanganiso eleso Memorial Trust enakekela abantwana bemaphandleni layo khala ngobuyanga obedlela abantwana abangamantombazana emakhaya.
Ngenxa yendlala abaningi babo bagcina beyenda besesebancane kakhulu endaweni yokuthi ngabe bayabe besesikolo bagcina sebebona ukuthi kuyenda kungcono and bayendele ebantwini abadala.
Uthi njengenhlanganiso banenhlelo zokuphathisa amantombazana ahlukumezekileyo.
Siyabakhuthaza ngokubafundisa amalungelo abo ukwenzela ukuthi bakwazi ukuzimela kusasa, bakwazi ukuthi okuyikho yikuphi yibo and labadala abadala bayibo abahlala nabo labo siyabakhuthaza sibakhumbuze ukwenzela ukuthi bengathatha amathuba ngoba abantu abadala labo bayabe bona ukuthi hayi lo mntwana uyaswela.
Iningi lamantombazana ezikolo zemaphandleni ezansi emandebeleni kaliphuji isikolo ngezizathu ezijiyeneyo ezibalisa ukuswela imali esikolo kanye lokuzithwala bengakafiki esibangeni sokuhlela imuli. Lanxa ugatsha lwezemfundo soluvumela abafundi abazithweleyo ukuthi baqhubeke ngemfundo besesikolo bengasaqhothwa, iningi laliphindi liluqhobe ngemva kokuzithwala ngenxa yokuyangeka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo olugxila kokwenzakala emaphandleni. Umsakazo we-Voice of America uhlonipha ilanga lokunanza ukuqakatheka kwemsakazo ye-radio nge-World Radio Day. Inanzelela ukuqakatheka kokusakaza kwe-radio lendima ekudlalayo ekufundiseni lokwazisa abantu abathiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Umsakazo we-radio uqhubeka ungumsakazo osetshenziswa njalo othenjwa nguZulu okwedlula eminye emhlabeni jikelele njalo uphathisa umthelela wembono ukuxoxa ukuxoxisana okukhululekileyo lokubumba umbono womphakathi. Umsakazo we-Voice of America uyaziqhenya ngokuba ngeyinye yemisakazo ephatheka kulokhu. Indilimba yalonyaka ethi Radio and Peace igxila kumandla yemisakazo ye-radio ukuthiyana lokuxabana lokukhuthaza ukuthula. Manje sizweni ingxoxo kaSithandekile Mhlanga kuliviki kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sicubungula ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngamantombazana. Sixoxa lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtumbane owaphatheka kumkhankaso wokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo.
Kube nomkhankaso ovuthwe kakhulu ngoba sinanzelele ukuthi izidakamizwa seziqedile abantwana. Maybe engingakutsho futhi ukuthi njengentumbane sibe le challenge enkulu ngoba libonile kumaphephandaba kubhodwa ukuthi kulabantwana abangu-17 particularly from ward 10 entumbane akade be admitiwe engutsheni because of ama-drugs. And entumbane it's one of the hotspots as ama-drugs. Kulabantu abaningi abathengisa ama-drugs including abantu abangomama labantu abangama-youth. So esikwenzayo ukuthi sizame ukukhuthaza le ntanga yethu ukuthi baphume kuma-drugs bazame ukuyenza imisebenzi yezandla.
Sesikhangela ikakhulu kwabasakhulayo batholakala yini labangamantombazana abasebenzisa izidakamizwa.
Ngike ngezwa ubuhlungu soon after Christmas sibe lo mntwana obe involved kuma-drugs. Sasesigijima sesizwile ukuthi ngabe ngaphi indawo yangikhona kuthiwa isemigalo imigalo next to Emmanuel Primary School eNtumbane khona phana. Sithe sifika kwatholiseka ukuthi kulabantwana abangu-18 and ekade simlanda umntwana wahle wagijima weqa wabalekwa jampitshura kuye next door. Phakathi kwabantwana abangu-18 bona labo abangu-4 akade bekhona bokungabantwana abangamantombazana and abantwana labo abangamantombazana they age between the age of 14 and age of 17 yibo kade bekhona. Okubuhlungu yikuthi ikusasa laba abantwana laba asisakwazi ukuthi lingaphi ngoba nxa betshaya nathi ama-drugs abo bebebhema ama-drugs abo they end up not knowing ukuthi bayenzani ngoba abangu-2 laba abantwana babelele phansi bengakwazi ukuthi kunokwenzakalayo and amapholisa ayareyida almost twice a week khona lapho emigalo but akulalutho oluyenzakalayo.
Kuyini obona ngani kungaqeda lolu hlupho ukuthi labo abantwana abasakhulayo bengathathi izidakamizwa?
So njengokukhokheli into esiyicelayo yikuthi sicelise ukuthi kube lama-awareness and lathi njengabazali sizame ukuthi sikhulumisane labantwana. Into ebuhlungu ngama-drugs asonto kungathiwa ibeke phansi ingathiwa into esesandleni. Nxa umntwana esengenile waba-exposed waba into drugs kunzima ukuthi aphume. Okubangela ukuthi nxa sebeswele imali yokuthi bethenge ama-drugs bantshontshe baze bantshontshe endlini lapho abahlala khona yiloba yini abayithola yamankomitsho amadekoda yiloba yini bende baqala betshontsha into ezincane ama-$2 in at the end of the day bagcina bethatha izinto ezinkulu. Sike saba nemashi ngisanda kungena ecounseling I think that was 2019. Simacha demonstrator against abantu abathengisa ama-drugs but akuna lutho olumayo and okwakathi the situation it's even worsening.
Ubona ingane kungane intombane kuyiyo ehlaselwe kakhulu lohlupho lwama-drugs.
Okokuqala yikuthi intumbane ayila youth center for ama-youth akuthi atshone elezilibazisa enze kutshiyeneyo beyithi ngokwama-arts beyithi ngokwani but intumbane ayila youth center ayila community hall
sikukhangela futhi ukuthi intombane it's one of amalokithi asemadala. Uhlupho lokunaye ukuthi abadala abanikazi bezindlu abanengi abanye basemakhaya abanye sebabhubha sokusalele abazukulu. Uzathola ukuthi abantwana maybe bakhona lapha ekhaya abanye sebesemazweni kumbe abanye sebezihlalela kwezinye izindlu sokulabazukulu kumbe sokulama tenants abantu abarentayo. Abanikazi sikili bezindlu ababa basungula izindlu phakathi kwantu bona nabo akula not even.
Leyo bekuyingxoxo lo-councillor sinikiwe mukandala wa-10 eNtumbane. Asidibane njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha e-Washington DC.
Sibonge uSithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Okwamanje sekuyisikhathi sokwamukela uChris Gande esiphathela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lichona njani izilukandaba igama nguChris Gande. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje sixoxa lembongi uObed Dube, yena onxuswe emcimbini wakwele Tanzania lapho atshengisa khona ubungcweti bakhe. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Sakubona mfowethu, wokuqala ngibingelela abalaleli emagumbini mana womhlaba bese ngiphinda ngibingelela abasakazi bonke. Ngiyajabula kakhulu nami ukuba semsakazweni.
Ungasitshela ngamafitshane imbali yakho ukuthi wazalwa ngapi, wakhulela ngapi?
Mina ngingu-Obhethwa kodube, yinzalo yeZimbabwe eMathekweleni North. Ngazalwa eLupani eDandanda esigaba sakomthenjwa ku-BH3. Ngafunda eKenyandavu Primary School, ngadlula ngaye siya Magoza Secondary School, ngaze kwenza ibanga laphezulu ucebo kuhle i-advanced level eMosia Thunywa High School. Ngingumntwana nje weLupani, ngiyizalwa eLupani, ngikhulele khona, ayikho nje indawo senke ngayiphila ngaphandle kweLupani.
Sikhuluma nje useTanzania, ungasitshela ukuthi ufike njani khona ngapho, njalo ngawapha amanye amazwe osuke waya jengisa ubungcweti bakho?
NgiseTanzania, ngimenywe emkhosini omkhulu kakhulu othiwa yiSaudi Zabusara. Lonyaka iletimethi tofauti zethu, utajiri wethu, ukuthi ngisitsha ukuthi our diversities are wealth. Ekubeni kwami lapha, abantu laba abaqoqwa lomcimbi bathanda inkondlo engayihayayo kuze kutshone umongameli waleli lizwe okuthiwa nguJohn Pombe Magufuli. Bayithanda kakhulu, basebethanda umsebenzi wami, bathi bacela ukuthi bake bangxuse ngizobona ukuthi basebenza njani labo, babona ukuthi ngihaya njani inkondlo. Yikufika kwami lapha. Amazwe sengiwahambile ngisiyahaya inkondlo, ngelaseSwatini, Mzansi Afrika, eleBotswana, iZambia, sengifike eEthiopia, ngafika eGhana, ngafika eKenya, namhlanje seTanzania, sengake ngafika la kweleJalimani.
Akhona yini amanye amazwe okhangelele ukuthi uhambe khona uyotshengisa isiphiwo sakho lesi sokuba imbono?
Qiniso lihle msakazi, ngihlala ngikhuleka ngilele phansi ngize ngiqephuke, ngifisa ukuthi uNkulunkulu angenele, kodwa isikhathi sikaNkulunkulu asandanga ukuvinjwa umuntu. Empilweni yami, enhliziyweni yami, ngiyafisa ukuya performa eNgilani naseMelika, kuthi Afrika maze ngifisa ukuya performa kuyo bantu ilizwe laseRwanda nelizwe laseUganda. Ngiyakhuleka kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngabe uyangenela, ngiye ngifike kulawa mazwe. Kunini bantu ngangiloyisa ukuze eTanzania, kodwa nanku uNkulunkulu emuhle kangaka, bantu sezongivumela namhla ngilo sengize ngaluxoba nganyathela.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngibonga nje abaxhasi bami, ngibonga abalandeli bami, ngibonge nje wonke umuntu okhona emhlabeni. Bese ngidlulisa isibongo esikhulu kudlula ukubonga abantu anezindaba, intatheli ezindaba zonke, yizo ezingiqamisileyo ukuthi umhlaba ungazi, yizo ezingilandelelayo ukuthi umhlaba wazi ngami, yizo ezinika isikhathi sokuthi ke zibhale ngami ukuze ngaziwe ngumhlaba. Ngibonga, ngiphinde ngibonge, ngibonge ngokuqile, ngiphinde ngibonge ngomoya wechurch ngithi bakithi ngesintu kuthiwa ungabonge kuthakathi isandla sezulu ikhanda.
Lo-ke bekungu-Obed Dube, imbongi ebes esiqoqalayo ecingweni ekwele Tanzania. Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibane njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Igama nguChris Gande Lilali.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lembongo enkulu Desire Moyoxide ephethe inkondlo yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ngangisemncane. Untunkamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ngangimncane kodwa ngabona konke. Ngawagqoka amabhulugwa nezigamba iviskosi ngayigqoka lady isiphume kufashion. Mina isithupha sezenge ngasithatha imali ngayigcina kuvegina. Isinkwa sako aroma ngasidla amahlamvu kuyistela thile Thanganda. UKenyan Banana ngambona edlule egwabalanda ngezimota zakhe. Umchopha ngawugade ebhuthini sinabe ngafofo inyawo ziphambana.
Lapha umoyoxide uyamthatha umuntu ngelihlo lengqondo ambuyisele eminyakeni yayizolo. Ngitsho lama 2000 ayengakathwetshulwa yingwe ngaleso sikhathi. Njengoba engalona idlozi nje nangu ezikhulumela.
Ngiyabonga emsakazi. Ngikhuluma ngazo zonke isikhathi leziyane zelutshi lobisi. Ilizwe lisaseluhlaza tshoko. Isikhathi kusasemnandi ngikhuluma ngempilo yami ngisasekobulawayo. Akula nto entsha engiqabukayo engayaziyo. Yikho engikhuluma ngakho engakhula ngubona, engakhula ngikwenza, engakhula ngikudla, engakhula ngokugada, engakhula ngujayiva, engakhula ngokunambitha. Yiyo impilo engayiphilayo mina ngisasemncane.
Okamala, omacho mina ngababukela ku WWF. Usisi wayigcoba iAmerican Girl, umama sebafihlele iambi yakhe. Ngakukhula sowabona amapitcot ekuthayi kwamasandaki bayakhophele emaceleni. Sasilawo ama-record abo-divorce case number 1 labontuksimalax. Ngayinathi Tarino i-Coca-Cola siphosele ilitshe embodleleni itudumi bengokunye kube mnandi. Sageza ngeqaqa ekhaya edolobheni bewatsha nge-impala labo-perfection. Idola izuka leshieleni kwagcina ngathi. I-Cambridge yaphelela kithi. Initial entertainment yaqala ngathi uSamora Mashele bamdula ku-helicopter sesikhulile.
Ngizwe ukhuluma ngeskipa Moyoxide ezazibhalwe ukuthi yeke lo munye wena uzamdabulela. Isicathulo leskipa ezazibhalwe ayachisa amateki pho indaba kabani izakukhuta usazikhumbule.
Hayi ke njengoba ngithile ukuthi ngiqathanisa kakhulu ngikhangele kwelami icele engakhula kikho. Maningi ama comments abantu abakhula bethi bakukholisa bakubona bakugqoka. Okuthi ukuthi amateki ashisa amateki ingoma kaMessi Bachelor ngiyithanda kwamagama la yakhula idlalwa. So ke hayi amateki lana bakhona babagqoka ngiwabona. Mhlawumbe adengeke ngifake konke njengasikhathi sinye ngoba kuningi osekungasekho kwakukhona ukuchakulela. Hayi ngizakhumbula amateki. Konoko nje ukuthi mina ngangithanga amathenda futhi ubaba ethanga ifarmer shoes. Umama egqoka isandla kilelana le plastic eli brown ngombala.
La stretch inwele ngekhuhlo laliphuma eziko. Mina ngathenga ihalf bread yesinkwa eyayigoqelwa ngephepha eliyikhakhi. Isiwitshi satshintsha amacolors sagcina ngathi. Amafathi ngawahla.
Uqathanisa impilo yayizolo leyanamuhla ungathi kwehlukene njani zehlukene njani?
Into ekhona ukuthi nxa umoya website ekhangele emuva ngisuka ngibe lamahlumela amahle asuka emile impoko ezinhle ngizwa kubetha umoya enhliziyweni lemicabangweni yami ukuthi hayi kwakukuhle ngoba lakhona nje masikhuluma ngokuthi amabhuku esikolo sasiphiwa mahala dala kwakukuhle kakhulu masiqathanisa lamanje khathesi hayi sidla indlala sitheba ngodubo.
Amapholisa ngabona negqoka amabhulugu amafitshane ayikhakhi ingubo yephuma ngayembatha. Omazithemela ngababukela belungisa imigwaqo yithi egwabalanda. Amahelicopter ngabona mina ngawezwe memeza ebhoda phezulu emagwegwe ethi hlalani phansi ezindlini lingaphumi seligonjolozele. Mina ngangimncane ngiyezwa.
Siyabonga Moyoxide. Abafisa ukuthenga amadlalade enkondlo yakhe bengathola uMoyoxide kunombolo yathi 263-734-319-486. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi.